lingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle olamukela imoyini ngenjabulo kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande. Kuhlelo lwethu lamhlanje sixoxa lo mnumzana Vusi Muzi Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala eProgressive Teachers Union. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo baba, sibona ngibona nini.
Ya, umbuzo wami wakuqala ubona njani udaba lolu lokubana abantwana baze esikolo emaklasini lama cellphone?
Yes, ya kunenzelela ukuthi ngalezi insuku le esikubiza ngokuthi technology kuyaqhakathekiswa kakhulu. Kodwa ke nxa inkinga kunenzelela lokhu thina ngiyakubona ukuthi ukubuya naba ama cellphones kwabantwana emaklasini kuzahlupha kakhulu njalo kuzaphumanisa kakhulu ekufundeni ngoba siyakwazi ukuthi ke umntwana umuntu ongelakho ukuthi azithibe ngumbazibambe ayenze lokho akumele akwenze isikhathi okumele akwenze ngaso. So ngibonani ke ukubuya lama cellphone lokho kuzadala ukuthi ke kube nzima lapho ukufundisa emaklasini ngoba abafundi bathola ukuthi ke umbalisi uzathi efundisa bona abephathekile bekuma cellphone abo abanye mhlawumbe bengena kunhlelo ezingabalungelanga ezingcinde ngepornography lokho okunye nje imfanekiso engavunyelwayo.
Okwamanje sikhuluma nje bakhona yini eliyali babone emaklasini belawo ama cellphone njalo kulamanyathelo bani eliwathatha?
Ye, bakhona abafundi abathulakala belama cellphones emaklasini njalo nje izikolo eziningi kazikuvumeli lokho. Kungakho abantwana laba abatholakala belama cellphone bayathathelwa ama cellphone lawa njalo bajeziswe ngoba kabe kuvelele kwacaca ngaphambilini ukuthi-ke ama cellphone lawa kawavunyelwe ukuthi babe lawo emaklasini.
Njengoba ke watsho wena ukubana kungasetshenziswa ngendlela efaneleyo kungalunga kusetshenziswe kahle, ngeziphi indlela ubona ngani zingasetshenziswa ukuze abantwana basebenzise ngemfanelo ama cellphone abo?
Ye, mina ngibona ngani nxa kungathi kuleli banga elincane abantwana abafitshane singathi ke form 1 to form 4 mhlawumbe engxenye bangavunyeli ukuthi bawasebenzise ukuthi ke laba sebengani sebekhulile abakuma A-levels mhlawumbe bawasebenzise kungaphathisa kakhulu njalo bengakawasebenzisi lapho kuyabe kuqakathekile ukuthi abantwana bafundiswe njalo baxwayise ukuthi ke okumele bakujonge kakhulu nxa bengena-ke ku-net lapha ukuthi-ke bazifundise njalo bangenzi into zokuxhwala kumbe zokuganga kumbe-ke kube ngali ndlela yokuthi-ke mhlawumbe bawasebenzisa kuphela ngezikhathi bengekho-ke phakathi eklasini kulo mbalisi ekungawo ukuthi bangasebenzisa mhlawumbe nge-break time bawasebenze mhlawumbe nge-lunch njalo njalo. Kodwa ke phakathi umbalisi nxa efundisa ngibone ngani vele noma kulungile kumba kulunganga kungaphambanisa sibili ukufundisa kukambalisi nokulalela komntwana eklasini.
Ikhona yini imizamo eliyenzayo ukwenqabela abantwana ukuthi bangene lama cellphone njengoba siyazi ukuthi emhlolisweni bengaqilibezela?
Ye, indawo eziningi vele-ke singakhangela kuphela hhayi ezikolo kuphela kodwa-ke even kuma-universities lakuma-colleges-ke ama-cellphone akavele kawavunyelwe emhlolisweni. Kungakho okwenzakalayo ezikolo ukuthi-ke nxa abafundi bengena baxwayisa ukuthi bangabe lama-cellphone kukanti-ke bongacatshangelwa ukuthi kukhona mhlawumbe oyiphetheyo i-cellphone uyasetshwa akukhangelisiswe sibili ukuthi kalayo i-cellphone kukanti kutholakala elayo i-cellphone emsemhlolisweni uyajeziswa okubangela ukuthi mhlawumbe lama-results akhe umbe impumelelo yakhe ingaphumi ngenxa yalokho.
Hayi, kwezwakala isikhathi sesidliwe nguMangoye. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, kulungile balaleli, lisale kahle.
Hayi, lathi sibongile, ubelelanga elihle.
Hayi, ngiyabonga mfowethu, ubelelanga elihle lawo.
Lo ke bekungumnumzana Vusi Muzi Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igaba lami nguChris Gande lilayo.